into esesikhulume saze sacha amazwi ngeyokuthi iMDC Alliance ngumbuthano wamabandla ayisikhombisa achiya ebunjwe ngubaba uPresident uMorgan Tsvangirai owayengupresident weMDCT okwakuvezakala sobala ukuthi lowo mbuthano weMDC Alliance uzahlala ukhokhelwa libandla leMDCT. Ngakho kathesi ibandla leMDCT likhokhelwa ngubaba uDouglas Monzora asiphumanga kulowo mbutho. Sisebenza sisebandleni leMDCT, lamanye amabandla asebenza ekumabandla abo. Kodwa nxa kusukuma isikhathi sokhetho sibuyela kulowo mbuthano weMDC Alliance njengokuvumelana kwethu. So yikho okuzakwenzakala nxa kungavuka ukhetho kathesi, nxa sisiya kukhetho olulandelayo sizangena siyiwo lowo mbutho weMDC Alliance njengokuvumelana kwethu, njengokulobelana kwethu phansi. Akukho okuzatshintsha, lokho kasoze sikutshintshiswe ngokuthi kulabanye abathi bangayenza izivumelwano sebevuka kusasa sebeze phulile bebodwa bengafuni ukulandela isisekelo sombuso. Ngoba lesi sivumelwano seMDC Alliance sabikwa saba yisivumelwano laso esiza kwahlulelwa yimthetho yelizwe leZimbabwe, iconstitution lamacourts. Yikho okwenzakeleyo okade kuphikiswana ngakho isikhathi sonke lesi, kwaze kwafika ekuthini kwasala kungasela mbuzo besengasela kwaba ngakulande court. Ngakho-ke siyakhokhela lo mbutho MTC Alliance.
Manje nxa kuyikuthi kuzayenzakala khona lokhu, selibazisile yini abe MTC Alliance abayibo abasebenzisa lona lelo ibizo?
Asikho nje isidingo sokuthi sichaze kwabazenzisayo ababuza ukuthi imbuzi ngeyini bona bayibone iphakamise umsila. I-MTC Alliance ikhokhelwa ngubaba uDouglas Monzora ngokusemthethweni njengomkhokheli we-MDCT. Akukho nje singakuchaza komunye umuntu ngoba wonke umuntu uyakwazi lokho.
Kuhamba njani ekukhankaseni? Liyakhankasa kahle yini njalo kuyethembisa na ukubana lizanqoba?
Hayi, ukukhankasa siyakhankasa kodwa ikakhulu kathesi besisaqina ngokwenza ama structures awe MDCT ngoba side isikhathi ibandla lichithekile kusukela ngeCongress ka-2014 kuze kufike manje. Ama structures ayiwo agaya usekelo ebengasekho, ngakho yikho siphatheke ngakho kakhulu yomsebenzi esingawo. Lizananzelela ukubana izolo lokhu bekule Harare Provincial Council oyiwo umbutho omkhulu weprovinsi yaseHarare, okutshengisela ukuthi ama-districts wonke asegcwele abantu asekwanisa ukubana enze i-provincial council. Lokho kuzalandelwa-ke kusiwa kumaprovinsi wonke. Umeshinari kumbe umtshina wokugaya usekelo ku-MDCT yizo i-structures ze-MDCT. Nxa zingagcwalanga, nxa zingasebenzi, kuba nzima ukuthi ibandla lisebenze ngoba ibandla lisebenza ngabantu abazinikelayo, abanikela isikhathi sabo, abanikela konke abalakho ukuthi bagaye ukhetho. Ngakho yikho okuqakathekileyo kathesi, yikho esikwenzayo. Sisenza nje le mkhankaso wokubana abantu bayirejista ukuyavota, kodwa ikakhulu sisaziqinisa njengebandla ukwenzela ukuthi nxa ukhetho lufika bonke abantu besezikhundleni zabo ukwenzela ukuthi sikwanise ukugaya ukhetho ngokweneleyo.